kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Umumbonelwano ngazubona uyehlile khona phana abaningi abantu ngendlela eqondile umumbonelwano ngoyi-social welfare kodwa before kwabantu bezanupief abantu bephathi bakhethana abantu bona la bakhethana banikana ngokwazana abantu
izakhamizi zakobulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenkethabetshabi.
Njengoba nathi sithenga same stores that they buy and after that we have to send the staff home and siyakubhatalela wonke lokho and then socially as well because already kune-animosity yokuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy if it's on recession kuzokwenza futhi ukuthi besonte ama-foreigners more.
Izisebenzi zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele-South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki. Abeqembu leHighlanders bathi imizamo yabo eyokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iyaphumelela okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenkethabetshabi injalo ziyabe zifuna ukufumbathiswa. Kubika unompumelelo moyo ngokugcweleyo.
Namhlanje izimota zesiphala selizwe ezeGMB bezithwele umumbu usiwa endaweni lapho okuholelwa khona kodwa izakhamizi zisola ukwenza kwababela lokhu kudla lababhalisayo bethi balomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa lenkethabetshabi. Unkosikazi Nomusa Ngiwane isakhamuzi sakobulawayo yenake ukhala ngokuthi uhulumende uyehluleka ukuqondisa lolu hlelo ngoba ubugwelegwele buqhubekela phambili ekwabeleni kokudla.
Ngithi mina umumbonelwano ngazubona uyehlile khona phana abaningi abantu ngendlela eqondile umumbonelwano ngoyi-social welfare kodwa before kwabantu bezanupief abantu bephathi bakhethana abantu bona la bakhethana banikana ngokwazana abantu abaningi khombana bakhulu abagulayo abanye sibabona i-old age inye babisele izindlu bengaumbonelwano. So sizibuhlungu kakhulu kwabashabalala ukuthi kwenzekala izinto ezinto ezikhanyile. So aluba bona be-social welfare babakhona bezidistributhela umumbu wabo ngendlela eqondileyo aluba kungcono.
Abatholiswa ukudla ngezinye izikhathi bayeqiwa ngoba bengafumbathisanga ababela ukudla. Okusolwe kakhulu ngunkosikazi noMathemba Moyo othi abantu abakhulileyo bazayithathaphi imali yokufumbathisa khona ukudla kumele kuphiwe kungelambadalo.
Nami nomama over 65 kulosisi wami ohlala ngathi ngumakhelwane kamunye under a certain part wathi lethi ID yakho sihambise kumemba le party leyo enduzokhola umama mina kahle ngabuyela emuva ngoba babefuna ukudizwa. So abantu vele waste of time banikana ngokwazana lo ngomdizi langemali manje ugogo over 65 uzayithatha kuphi imali.
Umnumzana Mandla Chuma uthe kade uhulumende waziswa ngokungahambi kahle kohlelo lolu.
Ngithi indaba le yokupha ukudla kukhethwa abantu ngokuzingenela kwezombusazwe kumele iphele ngoba iyabhidlisa kayakhi ilizwe. Kodwa kudala abantu bakhomplena ngale ndaba uhulumende la isitu uzayilungisa. Siyamangala ukuthi kuhamba njani ingalungisa ukuthi nabe sicela kuphele asikufuni.
Uhlelo lokutholisa abantu ukudla luqhubekela phambili emadolobheni noma nje izisebenzi zikahulumende zicalwa ngokufuna ukufumbathiswa kunye lenkethabe chabi. Uhulumende usebenzisa amalunga ezanu PF ekubhaliseni abantu abaholayo kodwa iningi labo izwe jikelele langxa becalwa umlando wokutholisa labo abakubandla elibusayo labafundi bathisayo kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umanyano wabafundisi benkonzo yeRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference ukhuthaze uhulumende ukuthi evimbe udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo ezasuthisa wonke umuntu. Embikweni abawethulileyo, abafundisi beRoma laba bakhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqalise uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota kanye lokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voter registration. Bathe njalo abamabandla aphikisayo labo kumele bavunyelwe ukwethula imbono yabo emisakazweni lasemaphephandabeni kahulumende. Abafundisi laba baxwayise njalo uZulu ukuthi engaze aphatheka kudlakela njalo avote ngokuthula. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngemva kwembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki i-recession ngesiNgisi. Kubika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ingcitshi kwezomnotho zithi kungahle kube lobunzima bempilo obukhulu kwele South Africa kulandela kuwela komnotho welizwe esimeni songakhule. Okungenise umnotho wakwele South Africa kulesi simo yikwehla kwenzuzo kwezokulima, ezokwakha lezokudla okuzinhlangothi lapho okusebenza khona iningi lezalwane zeZimbabwe. Ezinye inhlangothi ezehle kakhulu ngezokwenjiwayo ezemali lenhlelo ezisebenzisana lamabhizimusi. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Lesiba Mothata uthi ukuwa komnotho lokhu kuzabangela uhlupho olukhulu kuloba ngubani ophila ngokweyama emnothweni wakwele South Africa.
When the economic activity is weak, it means people are going to...
Nxa umnotho ungasela amandla njengalokhu, amahola okusebenza azakwehliswa. Imisebenzi yesikhatshana izaphela. Kwesinye isikhathi labo abasebenzayo kugcina kuthiwa bafake kabutsha izicelo zokudinga umsebenzi, kanti abanye bangahle bagunyulwe nxa umnotho usunje.
Izizalwane zeZimbabwe zonake zithi zikhathazeke kakhulu. Kulabe Zimbabwe abedlula izigidi ezimbili abahlala kwele South Africa, iningi labo lisebenza endaweni zokudlela, kwezokwakha, kwezabomantshingelane, kanti abanye basebenza. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Ntandomoyo uthi sebesesabela ukuthi iningi lizalahlekelwa imisebenzi.
Iningi lethu lisebenza ema-restaurant, and ama-restaurant mayikunje kuyi-recession akubi busy ngoba abantu bathenga izinto eziyizidingo zempilo kakhulu kulokuthi bayezijabulise. Osokungenzeka ubana abanikazi bamabhizinisi ba-retrench okunga-affect-a iningi lethu, kuthi kulabanye bethu basedinga umsebenzi, so kusazoba nzima kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thembisile Nyoni uthi njengoba bese-South Africa uyadinga amadlelo aluhlaza, isimo somnotho esibilesi sizabadlisa imbuya ngoluthi.
Ayinambona ngathi thina njengamaZimbabwe it will affect us in two ways. Ukuthi njengoba nathi sithenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff home and siyakubhatalela wonke lokho, and then socially as well, because already kune-animosity yokuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy if it's on recession kuzokwenza futhi ukuthi besonta ama-foreigners more.
Kodwa-ke isiphathamandla sebandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Enoch Godongwana obona ngezentuthuko kwezomnotho kuleli bandla uthi lesi simo sizaba lomthelelo omubi ngitsho lasemazweni angomakhelwane.
Our economies are outgrown the SADC protocol.
Umnotho wamazwe eSADC uyadlelana ngenxa yezivumelwano esilazo enhlanganisweni yeSADC. Ngakho-ke ukuwa komnotho wakuleli kulomthelela kwamanye amazwe njengoba iSouth Africa isithengiselana lamazwe eAfrika kakhulu. Yiloba yini enzakala kwezomnotho kwele South Africa izaba lendosela emazweni angomakhelwane.
Inxa yokuwa komnotho eZimbabwe, izalwane zeZimbabwe eziningi seziphila ukuzothenga impahla kuleli ziyadengisa ekhaya. Nokudla abaningi sebethenga kuleli njengoba kumnotho wakuleli lawo usuntengantenga. Ingcithi zithi intengo yezinto izaqonga ukuzabangela ubunzima kwabeZimbabwe laba. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sixoxa ngengwalo zokuphephela lokuhlala kwele South Africa ezikhanya sezizaphela njalo sokuhlupa ukuzithola. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokutholakale izihlepo zendizamtshina yebutho lakwele Myanmar enyamalaleithwe labantu abalikhulu ngeviki edluleyo. Abogatsha olubona ngendaba zemngcele bathi lezi zihlepo zitholakale emkhando we Horseshoe Bay. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kwele India uselandule imbiko ethi ukucutshungulwa okwenziwa umsakazo weradio letelevision odume ngokusola urhulumente yikuncindezela amalungelo okwethulwa kwezindaba okukhululekileyo. Abasakhulayo abangamachumi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka baphakathi kokulungiselela ukuza ngapha eMelika ngolwesine ngeviki ezayo ukuzoqhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi lobukhokheli obuqotho emakolishini achiyeneyo. Uhlelo lolulusungulwe ngomnyaka ka-2010 ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana Barack Obama Luiyang African Leaders Initiative lwazoguqulwa ibizo ngo-2014 solubizwa ngeMandela Washington Fellowship. Injongo yalolu hlelo ngeyokuthuthukisa abasakhulayo bezwekazi le-Afrika. Abasakhulayo abaphatheke kulolu hlelo abavela emazweni achiyeneyo lonyaka bayinkulungwane eyodwa. Sixhume omunye wabo uMnumzana Mthabisi Ndlovu yena othi uyathokoza ngaleli thuba.
Ngithabe kakhulu ngethuba leli ngiphiwe ukubana ngibe part of iqembu leli elambe USAID. Kutho khulu kakhulu ngoba ithuba lingatholakali kalula.
Kuyini kahle kahle okwenzayo empilweni?
Mina ngenza ama-videos for ama-music videos. Ngenza ama-video njalo inhlelo ze-TV. Ngenza njalo i-project okuthiwa yi-On the TV esiyenza lapha eBulawayo basically esupporta ama-entertainment yakhona apha kuBulawayo.
Isekela ngayiphi indlela, isebenza njani?
So into esenza ku-On the TV ukuthi sinikeza amathuba okubana sinikeze i-exposure kuma-artist aweBulawayo. Esenanzelela thina ukuthi iningi labo abathola ithuba lokuthi bephuma kuma-TV ethu ngenxa yokuthi babe-computer lama-artist amakhulu lama-celebrity, kodwa so sitho ukuthi laba abama-artist amancane balitholile lelo thuba. So thina sisebenzisa i-online media basically ukuthi si-create ama-programs online asupporta i-entertainment yakoBulawayo.
Izitholakala kuziphi inkundla inhlelo okhuluma ngazo lezi?
Wakati sikhathi sisebenzisa ikakhulu YouTube le-Facebook ukubana sicreate ama-videos esingathi thina ngama-episodes our entertainment abelandela kakhulu ama-events ayenzakalayo abe-organize ngamathi sona la amancane amaningi kakhulu abekonapha kobulawayo isikhathi esiningi.
Liyabuya ngeviki ezayo, uzaba uqhuba izifundo zani njalo uyoba ukuliphi ikolishi?
Okay, so mina bangifake e-University of New Mexico. Lapho sebesifunda kakhulu mayelana nezama-business, business and entrepreneurship khona ngale.
Kuyini kahle kahle okhangelela ukukufunda?
Ngale ngikhangelela ukuthi mhlawumbe ngingathola kakhulu izifundo mayelana ngokwenza indaba zinto zama-business, ukuthi mhlawumbe ngingenza njani ama-project engiwenzayo ukuthi ngenze ukuthi abe i-business engabi inkulu mhlawumbe. Njalo ngikhangelela ukuthi ngingakhonnecta kumbe ngathi ukuxhumana labanye ama-African leaders khona ngale lapho sebesikhona kanye lamanye ama-leaders akhona ngale i-USA ukuthi mhlawumbe sebesingatholi ama-mentorship lama-ideas ukubona sikhule njani ku-business.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiya indlebe kusasa, sizaqhubeka sikhuluma labanye abakulolu hlelo ngendimi zonke, ngolimi lwesiShona, ulimi lwesiNgisi, langolimi lwesiNdebele. Zonke indimi lezi lingazithola ebulenjini. Namhla kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa lo mnumzana Steny Ncube osehlale kweLebotswana okweminyaka embalwa.
Mina sengileminyaka engu-17 ngiseBotswana, njalo kade singikhuluma lawe ngisePikwe.
Yindawo enjani? Ungatshela abalaleli ukuthi iPikwe yindawo enjani ikakhulu labo abazi mbijana iBotswana?
iPikwe singathi yi-mining town, idorobha elibanjwe yimayini, kumbe singathi elali banjwe yimayini e-BCL. Umayini lo ugebha i-copper le-nickel, kodwa umayini lo uvale ngo-October umnyaka ophelileyo. So sikhuluma kunje lidorobha eselingathi selifana labo Mangura kumbe labo Tama TV kwa kula mamines khona kwavalwa mamines. Abantu khona apha bayahlupheka, abalamsebenzi ngoba amankampani wonke kade elapha ngoba athola imisebenzi e-BCL. So kathesi ugovernment uyazama ukuthi avuse lowo mayini, ama-investors avela phandle kodwa kuyehlula. Kodwa abantu balahlala beloku belethemba becabanga ukuthi kumbe bazavuka kusasa bezwa kuthiwa umayini suvuliwe.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi impilo yakhona injani lapho?
Hayi, impilo yakhona inzima kakhulu ngoba nxa ngizikhangele mina ukuphila kwami konke la ngalapha ngilabo-35 years. So bathi kusukela kusasa khona bazabe senza ama-raids abo amapholisa abefuna ukukhipha abafana bonke abakithi abangela maphepha aqondileyo. So into ebuhlungu kakhulu ukuthi into enjalo abayithathi njengento eyenziwe umuntu oyedwa, batho bathi lonke abantu bavela khona le Zimbabwe funa ukulibisela ekhaya. Uhlala uwumuntu okwazi ukuthi hhayi umuntu emzini, kungakhathalekile ukuthi usule eminyaka emingaki uhlezi khona. Into esizwisa ubuhlungu kakhulu yona le.
Lina elihlezi khona ngapho eBotswana lithwaliswa nzima ikakhulu ngabesilisa abathi libuye ukuzobathathela abafazi, kuliqiniso yini khona?
Singathi kuliqiniso phakathi ngoba abesilisa bala bakhule endaweni elabafazi abaningi, bakhule bengela esingakuthi ukuhlonipha abafazi. So thina isivelale ikakhulu abo buya bengelabafazi, nxa befika lapha ethola umfazi bethola i-girlfriend, kukhanya kulomehluko, isiphatho sakhona silomehluko kakhulu ngoba ekhaya savela sakhuliswa sisazi ukuthi abafazi bayahlonitshwa njalo umendo uyahlonitshwa. Kodwa kukhanya ngani i-culture yala abantu ngabanahlonipho kwindaba lezi ezifana lezi ama-affairs ama-marriage, kugcina kungani abafazi balapha bathanda amadoda avela phandle. Then abantu abesilisa balase kuboni ngani abantu avela phandle bazobathathela abafazi, indaba engani inzima khonawo.
Nxa ufunyanwe ulecala esinye isikhathi uyahlatshwa iqolo lapha ngemvubu, udaba lolu lubhaho kunganani lokutshaywa kweZimbabwe ikakhulu?
Hayi, udaba lolu ludaba oluhle kakhulu ngoba into abayenzayo nabakibo bafakwa sibili imvubu. Kodwa ikuthi abafana bakithi labo bafika lapha begange kakhulu, begcine labo behanjiswa khonale enkosini esiyafakwa imvubu. Kodwa angeke sithi into eyalungiselwa thina, into yabo esayithola ikhona bevele beyenza. Bethi wonke umuntu ophansi kweminyaka yonke engu-35 kusehla angenza amacala aphansi lawo okweba lokunye okunjalo yahanjwe enkosini emfake ezimbili ezintathu
manje lona udaba lwemisebenzi lunjani khona ngapho kakhulu kuzizalane zeZimbabwe
ya leyo sindaba esinzima ngokuba sebakufaka kathe ukuthi siyaphelala umnyaka amankampani wonke afuze ukuba sele plan yokuthi wonke umuntu ovela phandle ovele kumbe ekhaya kumbe vele eZambia ngovela ngathi ucina nini abasa renew ima permit abasa vumela abantu abathi kungena emsebenzini ngoba bathi bona sebathrena abantu babo banengi ngaba kule qiniso khona ngoba ugovernment lo wayehambisa abantu esikolo bahamba esikolo babanengi kakhulu abantu la into abangelayo iexperience then ama investors wona abanikazi ama company bafuna umuntu le experience abantu ba le experience bavela eZimbabwe bavela eZambia ikakhulu ama mines ngokuthi ba iBotswana kayela ama industry ayila production enengi kugejwa kakhulu idiamond kethi igolide kugejwa icopper abantu ba le experience ngemsebenzi enjalo bavela khona leZimbabwe laseZambia.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Dumi Moyo uqhuba inhlelo zokudinga imali yokusiza abasakhulayo ngendlela ezijeneyo emangweni wefilabhusi lapho adabuka khona. Umoyo usanda eqeda kwakha izindlu zokufundela esikolo seMapengani Primary School efilabhusi. Umoyo utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ukhangelele ukuqhubeka ngalomsebenzi esakha amaklasi eNkankezi Secondary School laso esisefilabhusi.
Akulanto ekwenza engenza ngizwe kuhle kamnandi njengokuphumelelisa inhlelo zabantwana ikakhulu. Into engenza ngizwe kuhle kakhulu kungenza ngizwe kuhle sikuthi nqa abantwana bebefundela phandle sebelendli yokufundela
umphakathi neZimbabwe ke baya kuthakazelana na
ah lokuzela uthi isiqindi sonke siyakuthakazelela kakhulu engikwenza isiqindi sonke sibili esefilabhosi ilokuzeni imibuzo yakho le mihle ngoba saqalisa umuntu ozahulumende owasiphathisayo kakhulu ukuthi supporta ukuthi into yonke ihambe kuhle ngulo osehambile ukukhutshwa ekhaya uNaison wayekhona sibili kulolo hlelo wabonga le church le engisebenziselana layo lapho lokuzeni i-Methodist lapho e-Coventry.
Awungitshele-ke lapho ububuthanisa imali yokusiza iy'nhlelo zakho lezi ubhekane le nkinga ezinjani?
Kakhulu ezinkulu kakhulu ukuthi abantu ungababiza kakhulu abantu baseZimbabwe ukuthi babuye balisupport abaningi akababuyi anti uzakhumbula ukuthi ngo-April sike saba lohlelo lokuzama ukubuthanisa imali yale project esilayo eyokuyancedisa u-B6 empilo balihle kanyana nje abantu ababuyayo kwabangcono khonokho ukuthi laba ababuyayo benza sakwanisa ukubhadala ama-expenses ehoteleni lapho esasenzela khona.
Awungitshele-ke njengoba usuphumelele ukhangelela ukuthi uzabe usungula ezinye inhlelo na?
Already khathesi ngilo hlelo lonalilo oluka-B6 ukuthi ngincedise i-B6 and kule sikolo okuthiwa yiNkankezi ngifike khona khathesi babevele becelile ngo-August odlulileyo ukuthi sicele ukuthi basibancedise.
Uzabe udinga usizo olunjani ukuze uqede uhlelo lolo?
Ngifisa ukuthi nganyathola uncedo lwemali, uncedo lwezandla kumbe ama-expertise okuthi i-structure sifakwe laphana kunokuthi kuze kubhadalwe umuntu.
Lo ngumnumzana Dumi Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi olenhlelo zokuncedisa abasakhulayo eFilabhosi lapho adabuka khona. Kwezemidlalo lamhlanje isiphathamandla seqembu lenguqu ele Highlanders umnumzana Nhlanhla Dube uthi imizamo yabo yokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iphumelele kakhulu emdlalweni wabo leqembu le-Triangle. Kuvika uJoseph Njanji.
Udube utshayele ihlombe abalandeli beqembu le-Highlanders ngendlela abaziphathe ngayo ngesonto emdlalweni waleli qembu le-Triangle. Njalo uthi ukusebenzelana kweqembu lebhozo amapholisa kanye lenhlanganiso ye-Premier Soccer League kuphathise kakhulu ekutheni umdlalo udlalwe uze uphele kungelasehlakalo esiphazamise ukuthula enkundleni.
sithanda ukubonga kakhulu abantu ababuyile kuzobukela njalo besekela iqembu labo lokuthi balisekele kungela lobudlwangudlwango sithemba ukuthi abalandeli bayilenda abaqotho baza qhubeka benceda besiza iqembu okunye okwenzakeleyo ukuthi sikhulumisene sabambisana sabonisana lamapolisa le PSL le City Council ukuthi sehlise lokho okuthengwa kusemampondleleni abantu bathenga benelisa ukuthenga amanzi lama drinks kodwa abesethelwa ke kuma thambo
olilunga lenhlanganiso ebunjwa ngabasekeli beqembu le Islanders Heart and Soul uPicot Hadebe laye uchayele ihlombe abalandeli baleli qembu ngokuziphatha kwabo kuhle esithi isifiso sakhe ukuba kuhlale kunjalo
ngavele kuhlala kunje abalandeli bebhoso bahlale benje bangangeni kubudlwangudlwangu okunye labo bahle babona ukuthi simo sibi bahle bazitshela ukuthi singaqhubeka sikwenza lokho singangena engxenye engozini yokubotshwa babonile bengene thinamhla isimo sibi kuningi sikubambile emagedi
owandlelela iqembu layo lendazi njalo ngomunye walabo abakhangela ngokwenzakala emasangweni okungena enkundleni uKainot Luphahla ugcizelela amazwi kaRadebe awokuba banqabele ukungena botshwala obuningi kabi abalandeli abakade befuna ukungena labo enkundleni
sisebenzile sibile emagedini lapha sibambe utshwala obuningi sibili kusetshenziwe langalo emagedini ngalo khonoko kuthi itikiti lilinye abalidabuli liyabhoda liyengena ngalo sikustopile konke khonoka into emele sihlale siyenza sesifuna ukukhriza amamashals kadesi ebe maningi abanye bebe phezulu abanye bebe phansi abanye bebe lincedisana lamapolisa emagedini kolapha
iqembu le-Islanders lijeziswe kabuhlungu inhlanganiso ye-PSL ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokutholakala lile cala elokuba abalandeli balo badale ukuba umdlalo walo leli Dynamo ungafiki emaphethelweni ngenyanga edluleyo leli qembu liphinde letheswa elinye njalo icala elifanayo ngemva kokuba umdlalo walo lele FC Platinum lawo ungasafikanga emaphethelweni ensukwini ezisanda kwedlula kodwa impumela yedale elihlalwe ukuthonisiswa lolu daba ayikazakali. Inkokheli zeqembu le-Islanders zithi zizalabhela ukuba kwesulwe isigwebo esokuba lemukwe imiklomelo emithathu kanye lokuba lihlawule inkulungwane ezine kuyisijeziso esokuba abalandeli balo yibo abadala ukuba umdlalo walo lele Dynamo ungafiki emaphethelweni. Iqembu le-Islanders lithi kumele kube lokusebenzelana ndawonye phakathi wazo zonke inhlanganiso eziphatheke emdlalweni wenguqu ukulwisana lobudlwangudlwangu yikho nje ngesonto edluleyo kube lokubambisana phakathi kwalo lamapholisa umasipala kanye lenhlanganiso ye-PSL. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele bezihamba phambili izakhamizi zakoBulawayo zisola inketabetshabi ekwabiweni kokudla kwe-social welfare kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.